ngubani ezathatha imali ngo-December njalo ngeyani bona bayakhuluma ukuthi njengoba singabhadali i-pension sekumele ukuthi siqalise ukubhadala i-pension ngoba i-pension yona leyo kumele ukuthi uyibhadale labo abathiye umsebenzi hhayi lokhu kakusenzanga kuhle siyekeleleni ukuthi sikukhulume sikujusise zangabakhiphi leyo mali so kule nkinga khona so sithe thina izisebenzi zifuna ukuthi imali leyo i-7.5% ike ine kayine kuze kufike isikhathi sokuthi sekune-increment ama-salaries sekwanisa ukuthi athale leyo deduction khathesi kasisona isikhathi saleyo deduction kasiso isikhathi sama-deductions amanye amaningi wonke okumele ukuthi afike kuphesi so yizinkulumo lezo so kasisajabulanga njengezisebenzi ngoba ngasisayithola ngenhlembelo yokuthi i-bonus iyabuya nini njalo emhlanganweni kabasitshelanga ukuthi wazakhiphayo na i-7.5 yona leyo
manje pho mnumzana Gundane lithi uhulumende ayithole ngaphi imali njengoba ekhala ngokuthi kalayo imali yakhona
hayi thina kasikwazi khonokho thina siyakwazi ukuthi njengesisebenzi thina siyasebenza nxa sikhangele uhulumende ngi-employer wethu anti yabona khona i-contract yethu ikhuluma khonokho ukuthi ngasebenza kumele ukuthi ibhadale i-contract yethu ikhuluma khonokho ukuthi umnyaka ungaphela kumele ukuthi uyithole i-bonus nxa sisebenza kuphela kumele ukuthi sithole leyo mali
kule mbiko esiyitholayo ethi yona ama-CIO bathola i-bonus ngomnyaka odluleyo like layizwa yini imbiko le
hayi angikabuzi mina khonokho angikabuzi sibili khonokho nami ngingafuna ukuthi ngidinge yikuzo nxa kunjalo uhulumende uchasise ukuthi sesiqalisile ukubhadala abantu bayabefuna ukuza khonokho-ke ukuthi hhayi sesiqalisile ukuthi sibhadale umuntu wonke uzayithola.